Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwenze kuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 1 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Odokotela beparire nyatwa bathi umumo usufike kuzinga elibi kulesi sibhedlela ngenxa yokusilela kwezinto zokwelaphisa izigulane. Ibandla le-TRIPC lithi selithumele iqula lalo eBinga ukuyalondoloza ukuthula kulandela udlakela oluqhamuke siyabuka kuthangela izolo lapho elithi amalunga alo atshaywe ngabezanu PF. Kwezemidlalo iTunisia isiphumile kumidlalo le kumidlalo ye-World Cup lanxanje inqobe iFrance izolo. Kambe iCameroon yona izadlala njani namuhla? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi umumo usufike kuzinga elethusayo esibhedlela seParire Nyatwa eHarare ngenxa yokusilela kwezinto zokulaphisa zokwelaphisa izigulane ezigoqela amaphilisi, igazi, amanzi kanye lemichina yona ehlala ifile. Linhlanganiso iveze lokhu kuncwadi yezikhalazo eyilobele umqondisi walesi sibhedlela izolo icela ukuhlangana laye ukuze baxoxisane ngalolu daba. Ukuma manzonzo komumo wesibhedlela lesi kuza ngesikhathi inengi lithukuthele phezu kwenyathelo likahulumende elokupha abaphathintambo bakhe ama-ministers lamalunga ephalamende izigidi lezigidi zemali yaseMelika. Amalunga ephalamende awamabandla omathathu anti awezanu PF TRIPC leMDCT aphiwe inkulungwane ezingamashumi amane $40,000 ilunga ngalinye. Kwathi abaphathintambo baphiwa ingxenye yesigidi $500,000 umuntu ngamunye. Inengi lithi le yimali edlalisiweyo ebimele isebenze ezibhedlela. Kolunye utaba olwehlukileyo iziphathamandla ekolishini leBulawayo Polytechnic sezilobele abafundi zibaxwayisa ukuthi kabasavunyelwa ukugqoka izigcebhezana, izigqoko ezikhanyisa izitho zomzimba, amapatapata, amabhulukwe alengiswayo kukhanye ingamuva yomuntu, kanye lezinye impahla ezinjalo ezitshiyeneyo. Le yinto ecunule kakhulu abafundi. Ibandla le-TRIPC lithi selithumele iqula leziphathamandla zalo eBinga ukuthi ziyelondoloza ukuthula ngemva kodlakela oluqhamuke siyabhuka kuthangela izolo lapho leli bandla elithi amalunga alo atshaywe khona ngabasekeli bezanu PF. Umeli weBinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ufake imifanekiso eveza abantu abatshayiweyo balimala kakubi abopha igazi waloba enkundleni yeTwitter esithi ngamalunga omdeni wakhe. Udlakela lolu luza ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections awudinga amakhansila ayisithupha eBinga. Kuqhamuke udlakela olufanayo einsiza lasematobo ngesikhathi sama-by-elections asanda kwedlula. Ilunga le-TRIPC eBinga umnumzana Fanuel Chumazala Utyele usitanikile mhlanga Studio 7 ukuthi omunye wabalimeleyo ulaliswe esibhedlela kuthi abanye babalekile emizini yabo.
Lapha ewadini 6 esikaLendi kuthi umuntu oyedwa olimele kakhulu emaceleni ngapha langekhanda ekalungwini lapho kuthaywe khona abantu abaningi because kuthiwa abantu abangu-9 singakhanyela njengalapha esiyakuzuza ethenofu lapho kuthiwe khona omunye indoda walinyazwa kakhulu emaceleni ngapha lekhanda. Wathe uthe ephuma eshop bezithengela nje egqoke i-t-shirt ye-CCC kwabuya-ke imota ekade zibhaliwe ukuthi yiZANU-PF. Kunabantu kade begcwele emotini lezo akade begqoke ama-t-shirt athengisela ukuthi yiZANU-PF. Bathi sebesehlile-ke bamugijimisa umuntu lo baze bambamba baqalisa ukumthaya amacele wonke bathaya ngezinto zonke kade zelazo. Ekalungwini iZANU-PF bezicabangele ukuthi ingawina but asinkisongusobala kibo ukuthi awusoze bayiwine iwadi leyo.
Sikhuluma nje bangaphi abatshayiweyo libahambisile yini esibhedlela?
Sikhuluma nje abatshayiweyo okuqala lo okuwadi 6 esikaLendi phakathi kobusuku izolo simhambise esibhedlela seDinga Hospital but singahambisi esibhedlela samhambisa emapholiseni ukwenzela ukuthi ayotholi iziphothi egcweleyo. But siwarid kakhulu ngabantu abangapha esiyabhuwa abayibo abathawe kakhulu omunye befuna ukubulawa kuze kwakhala umbombo ebusuku lanamhla emini bekukhala umbombo. So kwabe sebebuya-ke abantu bezanu besebefuna ukuthi beyohlasela futhi esibhedlela. So then ithimu yethu idispesile bonke nalaba kade begula babaleke egangeni. Ngikhuluma nginje bengixoxa labanye bami abasegangeni akhonale ekalungile esiyabhuwa. Then bebedinga usenator sinaphande onguye ne-team leader okuhamba ngale ukuthi kungani funa ukuthwala abantu laba abahambisedini. So baze bayofika emzini wakhe belokhu bemdinga kodwa bamtholanga.
Bakhona abalokhewe besesibhedlela
omunye lo okade sesikhosi siyabuzuba elokhu esesibhedlela kathesi eDinga Hospital. Laba abanye kade beseclinic so asikwazi sikhuluma nje ukuthi bangathi banyamalele bayegangeni labo kumbe baye emakhaya because abanye abakwanisi ukuhamba. Esikwaziyo ukuthi inani leli lizakhwela ngokuya kwesithathu because sizwa kuthiwa abantu laba ekuseni lemini bahambe futhi besenza khonokho.
Abantu labo banjani elithi ngabeZANU-PF?
Esikwaziyo ukuthi kade bekhuluma ulimi lwesiShona because bebengazwisisani labantu laba kade bebetshaye bebabuze imibuzo bona behluleke ukuphendula ukuthi bafunani. Thina esikuchabanginayo ukuthi abantu bakithi i-local ZANU-PF leyi khanya ngani ingise abantu bokuza khonale ukuthi bazobancedisa bona bezisaba ukuthi bengabonakali.
Umnumzana Fanuel Chumazala isakhamuzi seBinga njalo ulilunga le-CCC. Usithandekile Mhlanga uxoxe njalo lesiphathamandla seZANU-PF emangweni munye umnumzana Kulakwashe Munsaka yena othi abe-CCC yibo abahlasele amalunga eZANU-PF.
Okwenzakeleyo yikubana abantu be-CCC bethunywe ngu-Honorable Prince bathethe imota behamba lobaba uHerbert Nampande former senator owe-Binga district lobaba uPatrick Nene u-former member of parliament oBinga North bathwala amayouth esiyabhuwa bewahambisa eKalungwizi lapha abantu beZANU-PF abavela endaweni ezijeneyo bezikhemp bele khonaphana becampaigna khonaphana bengikhona ngabachiya khona ngapho becampaigna kakuhle sibili lathi zaadresa abantu kodwa laba bahamba amarekeni abe-CCC besiyachaya abantu beZANU-PF kade bekempe eKalungwizi secondary school babaleke busuku bangena egangeni abantu beZANU-PF besitinta bethi sokunzima ngapha abantu be-CCC amayouth balapha bayasilwisa ekwenza ukuthi ukuthi ufonelwe amapolisa kuvulwe idocket kodwa abantu laba be triple C baqhubekile njalo so bathi bebalwisa abezani PF labo babona sokunzima baxasukulwa so akulwa esingathi lowu nguye o right lo nguye omubi bonke balwile ngabafana nje abasakhulayo afuna ukufundisa ukuthi hatshi bafana abasakhulayo lingaba ngumsindo lingalwi yibo nje kade besilwa ku ground
ngezenye indlela konke lokho abakuchoyo abe-CCC yokuthi bekulabantu abakholoma isishona kukhale imbobo njalo omunye ulalisiwe esibhedlela akusoqiniswa kwenzakala
lokho kuthiwa kulabantu besishoneni hatshi ngabantu abadala nje kade bevele bezikhempele laba kade bevele bekhampena kuhle ngithemba lo chief ubabonile ngoba si-adrese uchief ekhona abantu laba bevele eHarare abavele endaweni ezijeneyo elizweni so akulabantu abalethiwe ukuthi bezoba ngaumsindo njalo akula mbhobho ekhalayo ebhinga abantu akula bantu abahanjiswe ebhinga hospital ngama-minor injuries bonke abe-triple C bahambile abezane PF labo banjani bahambile bayalatshwa esiyabhowa clinic okungama-injuries okuncuncuncu ubaba u-honorable prince onguye u-MP ngumuntu othanda umsindo kakhulu ngabona ukuthi hayi lapha singadliwa lapha uyaqalisa umsindo ukwenzela ukuthi international community gijime ithi sokulomsindo kumele sikhumbule ukuthi nguye umuntu ohlukuluza umfazi umfazi waze wambalekela sibona amavidiyo umfazi etshaywa nguprince nguye umuntu abantu bebekwazi ukuthi sidila layo imafia so ngumuntu othuma abantu ukuthi bebangumsindo imina kuthanya enhlangane laye sakhulumisana egijime siya simathelele lapha kade eronge imatshi yokuthi bebangumsindo abantu bezane PF babaleka kwagcina siswele umuntu okuba ngayo umsindo njalo ngumuntu osebona ukuthi sekule pressure imali lezi abaziphiweyo ama-40,000 sefuna ukudivert iattention yabantu
umnumzana kuda kwashe Monsaka ngowebandla lezanu PF ebhinga siza khulumisana lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda umeli webhinga North asiphendulele laye okukhulunywa ngumunsaka kunhlelo zethu ezilandelayo iZimbabwe Gender Commission ithi lanxa kule mithetho evikela abesifazana efana lowe Domestic Violence Act kanye lesisekelo sombuso welizwe iConstitution izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabomama ziyanda elizweni. Likhomishini iveze lokhu emhlanganweni ewenze ngomabonakude weZoom izolo obuqondane lomkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama osaqhubeka we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Iningi labakade besemhlanganweni lo bathi bakhathazekile ngenani eliqansayo lokwephulwa kwamalungelo phakathi kobulili ezweni kodwa khona kulomthetho okumele umelane lodlakela iDomestic Violence Act. Lonyaka lumkhankaso unanzwa phansi kwendikimba ethi Unite Activism to End Violence Against Women and Girls.
Siyakhathazeka kakhulu njengekhomishini embana ukufaka umthetho okukhangele kakhulu singathi Domestic Violence Act kanye lezinye izisekelo ezinye ama sections akhona kusisekelo sombuso afana lo section 51 ekhuluma ngesizotha nobuntu bomuntu.
Umqondisi weZimbabwe Gender Commission kobulawayo umnumzana Dalubuhle Sibanda uchasisa asebe kunanzelele ngalolu dubo elizweni.
Sithi kulabo abaphephileyo ama survivors lo mphakathi jikelele kumele baripote zonke indlela zodlame ukuze ubudlwangudlwangu lobu silwisane labo njalo futhi siyatsho njengeZimbabwe Gender Commission sisithi kakuye phambili inhlelo zokukhusela amathuba kwezomnotho ungakhangela ama-survivors odlame bajala ukuhlala besithi bahlalele abantwana kodwa kungaba le nhlelo zokuthi labo bathole ukuziphilisa bakwanise ukuthi bazimele basuke kulolu dlame njalo futhi siyatsho kakhulu njengeZimbabwe Gender Commission ukuthi akuye phambili ukufundisa amantombazana ngoba amantombazana yiyo ikusasa lethu.
Usekelwe ngumphathi mtambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube.
Bengicela ukuthi sifakene amakhanda ethu ndawonye, sisondelelane, sibambane ukuze sikhulume ngalolu dlamuso luthe lwaphunga utiniki phakathi kwemizi, phakathi kwezicinti.
Unkosikazi Deborah Mukasa wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association yena ukhuthaze abesifazane lamantombazana ukuba bengafukameli udlakela. Umkhankaso owe 16 days of activism against gender-based violence usungulwe ngokunanza ilanga ele International Day for the Elimination of Violence Against Women ugqitshwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhlaka 10 ngelanga lokunanza amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ele International Human Rights Day. Ngimele umsakazo we Studio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi kwezenotho zithi uZulu weZimbabwe ubhekane lekhefu lekhisimosi elinzima kakhulu ngenxa yokudula kwezinto. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Masimba Kuchera.
Ngokubona kwami udobo lwemali lulokhu lukhona lapha eZimbabwe ngoba silabantu abathengisayo kodwa bafuna ama-profits amakhulu kakhulu. So kungasenani ukuthi abantu bazuze amabhonasi kumbe bazanikwa amabhonasi, akubone enceda lutho ngoba intengo zizakhwela. Njalo nxa sikhangele sabona ukuthi ama-salary abelo, so iveli ibhonasi yangkhona iyabe iphansi. So khathesi nxa sikhangele sabona ukuthi abantu abaningi baye bengabhansi ukuthi baphile babe nekhisimusi enhle futhi ngoba izimali zangkhona ziyabe zishilele. Uzobona ukuthi abantu abanengikhathesi sebesebenza imisebenzi emibili emithathu abakwanisayo abangenelisiyo abangazwenzi lutho bane bafake ithemba kudiaspora. Kodwa even kunjalo uzabona ukuthi into ezifunakala nge-household ngenyanga inye ngayinye ziyabe zidura kakhulu, sigcine sikuma-$81,000. Uzabona ukuthi khathesi kuNovember lemba abantu baye besebelungiselela futhi into ezinjengamakhofi awomnyaka ozayo. So uzabona ukuthi izimali ezeyo zitholakala ziningi kakhulu ukwedlula lezo ezitholakala kume ngabantu abasebenzayo one or two jobs khathesi.
Nxa uqathanisa umnyaka lo wedluleyo ka-21 lawona lo ka-22 ubona kuzaba ngcono yini lo nyaka?
Ungaba ngcono siya phambili kodwa khathesi i-COVID kungasenani ukuthi kayisekho. Abantu abaningi abakafiki lapho ababekhona i-COVID ingakabi khona. So kungaba ngcono ithemba ngelo ukuthi engxenye ukusukela ngo-2023 sisiya phambi kodwa okakhathesi ungakhangela i-entertainment industry iphansi, ungakhangela i-tourism industry iphansi, ungakhangela into eziningi ziphansi, amakhampani ayazama ukuvuka. Kungasenani ukuthi i-COVID isinesikhathi ingasahluphi kakhulu.
Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi kwezenotho ubexoxa ecingweni lo Gaina Gumede we Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni? INewsday ikhokhela ngodaba lwabodokotela asebethule ugwalo bekhonona ngokusilela kwemithi esibhedlela seParirenyatwa kanye lokuhlaliswa ezindlini ezinethelayo. I-Chronicle ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usexwayise abantu beZimbabwe ukuthi bathande ilizwe labo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 abasakazi laba laleli.
Mina igama uThembelano wonkala ngiphuma enkaya omabhada ivillage. Ah ngithanda ukuphawula, ngithanda nje ukuhlala ngilalela ngizwa imibono yabanye abantu. Kodwa kukhona sokunjise kwaze kwangenza ukuthi lami ngizame ukuthi ngike ngiphawule la maqondana lama labalandeli bebandlaleli bathi CCC. Hayi bafowethu, yekani ukugxeka wonke amabandla, yekani ukugxeka wonke amabandla. Kube izaphu, hayi izaphu kuyidlalisa amavoti, kube i-MRP, hayi isetshenziswa izanu. Kanti lina lifuna kube njani madoda? Why lina lingayenziwa kwenu lekele ukugxeka wonke umuntu? Iphathele bhora izanu. Bekanani lezanu.
Studio 7, linjani lonke basakazi nabalaleli amazimbabhenzi amahle. Ngilombuzo ebantwini bakithi kakhulu emathebeleleni South le-North ukuthi bantu bakithi abanye sisekele izaphu, abanye TCC, abanye MRP, abanye kangaka. Kodwa umbuzo wami lapha ukuthi uba ngempela sifuna intuthuko, uba ngempela sifuna ikusasa lethu kanye lelabantwana esibazalayo ukuze babe lekusasa engcono, babe lemfundo. Ake sikhangeleni emhlubulweni wakithi ukuthi ungaye ofisini, uye ekhempi yamapholisa, uye ngaphi, uzathola abantu beMpumalanga babasebenza lapho ezikolo. Amatitsha lasekhona ngasuka eMpumalanga afundisisa iNdebele esiqhamukileyo. Ngike ngathola kwenye indawo kwesinye isikolo kubhalwe esiNdebeleni abantwana abafundisa iGrade 4 kuthiwa kumnyama tsu kufundisa umntwana wesikolo. Abantwana sebefundiswa amaphoyemu ngolimi lwesishoro. So esikuchoyi ukuthi right nalowo muntu otufuna ukuqamula ilizwe ngwakomoya, akulandebele lakomoya. Amabantu bakomoya ngamarozi. Singazi mhlawumbe engxenye mina ime ngingakwazi imbali kahle, kodwa iNdebele lakomoya, iNdebele lwakorozi, sengathi nje umqondisi ngibona ngathi uzadlala ngengqondo zabaningi. Sekuthi ngabe siyadinga abantu esibonayo ukuthi lathi njengemathebelelendi, lathi njengabantu besiNdebeleni sibe sibele kusasa engcono. Imigwaqo yakithi ifile, izani ikhuluma ngokuthi igebha amadamu, akula damu leli lodwa eligebha kithi ngapha.
Salubonani Studio 7, njani? Nasiyaphila, siyabonga izindaba ezingaka lesethulela zona ngokwenzakala elizwe lethu. Hayi ngithi mphawule nje ikakhulu kulabo engiloku bezwa abafowethu besithi bona kasivoteleni TCC, sikhipheni zanu, sikhipheni zanu. Ngithi mina ngiphendula abantu abanjengabona labo ukuthi hayi thina vele njengamaNdebele thina esesizwile imeseji evela kumqondisi, kasila umoya ukuthi sikhiphe TCC, ngoba TCC ayisithi esayifethwane esokuthi sifake izanu. Ngoba kuthiwa sikhiphe izanu, ngoba izanu ayisithi esayifakayo. Thina sithi phambili ngomqondisi, sithi phambili ngomthwakazi, ngoba enye futhi into enjabulisayo ukuthi abantu bakithi bayayizwa into ekhulunywa ngomqondisi. Bayizwa abantu abaningi kakhulu abalendlebe zokuzwa bayezwa. Laba balokhu besithi bona siyasikhipheni lokhu zenyizanu ngochamisa. Hayi, ngizayikhipha loo dizanu ngochamisa.
Sanibonani balandeli bakwa-Studio 7, bonke labasakazi. Hayi, siyabonga iindaba zenu elizinika zona esuku lemihla. Sijabula. Namhlanje mina ngiyandi ngamazwi. Into engikhala ngayo esigabeni sakithi enzisa ubuhlungu, esigabeni sakithi eGwanda. Ngizwa kuthiwa sokulobhinya osehluphile nje njalo uhlupha uhlukumeza izalukazi kakhulu. Kanti ubhinya lo waye engabanjwa ngoba ngesikhathi sikamgabe lokhu bekungenziwa lezo zinto lezi. Besikwazi ukuthi kungathiwa kulobhinya bekulwesela eselihluphile endaweni, kusiyo phela iviki loo bhinya uyabe sebanjiwa, wagwejwa, wavalelwa ejeni, wathatha amakhiva alahlela edamu. So manje-ke ngalesi sikhathi wayi kuze kushaye lesi sikhathi lowo muntu engatholakali njalo ngathi akuthathwa action nje. Kanti lisho ukuthi akusiyo bantu bezanu bona aba nje, akusiyo izenzo zezanu zonezi. Mina ngiyasola mina cause vele ngathi lo mthetho sonqamukile lapha since nje kwaphuma umgabe nje ungathi into asahambi kahle la.
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Kwezemidlalo, iTunisia ihlasele okwesilo izolo yanqoba iFrance nge-1-0 emdlalweni weFIFA Soccer World Cup. Kodwa lokho akuyisizanga ngalutho ngoba ihle yagunyulwa kumidlalo le ngemva kokwehluleka ukuthola imiklomelo eyaneleyo. Namhla khona iMorocco izanqikilana leCanada, iCroatia izabhuqana leBelgium kuthi iJapan idlale leSpain. iGermany yona izaqoqwazana leCosta Rica. Sivuze umlandeli wenguqu uDifa Dube ukuthi ubona iMorocco idlala njani namuhla.
Phakathi kweMorocco leCanada umbona ngathi iMorocco izakwenza ngcono esikhangela ukuthi iMorocco enqobe laphana ilizwe leCanada ukwenzela ukuthi la iqualify kuma group stages ayo iyenelise ukuthi iqhubeke iye ku next stage ngoba njalo isehlandeni elingcono kakhulu elingenza ukuthi iphumelele ukwenzela ukuthi iye ku next stage okuyinto ekhangela ukuthi njengelizwe leAfrica abantu abaningi abeAfrica baseka kakhulu amazwe la aweAfrica alokho saqhubeka esadlala laphana emidlalo World Cup.
Iliphi iqembu obona liphakamisa inkezo?
Lo ngumbuzo onzima kakhulu babuNkomo wakaThesi ngoba esikhathini esiningi kulokuba yimvama ukuthi sibone amaqembu amakhulu kusaziwa ukuthi kulamaqembu amakhulu afana labo France, amazwe amakhulu afana labo Germany, afana labo England, afana labo Brazil. Sivame ukuthi siwabone kuyiwo anqobayo sonke isikhathi noma etshengisela ukuthi alokunqoba kodwa okwakathesi ngendlela okukhanya zibhuqana ngayo laphana angeke kuze uze utsho sibili ukuthi eqinisweni yiphi enganqoba kodwa-ke ngobuningi bethu sikhangelele ukuthi mhlawumbe njengoba iBrazil kuyiyo vele evame ukuthi yaziwe ngokuthi inqobe esikhathini esiningi ngenxa yokuthi iba lama-players adlala ezingeni eliphezulu kakhulu abantu abaningi basakhangele njalo ukuthi iBrazil ukuthi kuzabe yiyo ezanqoba kodwa-ke kusasenzima kakhulu khona ngenxa yokuthi sibona amaqembu noma ngithi amazwe amancane ebhuqa la amaqembu amakhulu noma ebhuqa amazwe amakhulu la avame ukuba makhulu kwezebhola kodwa-ke siloko sikhangele sitetlo amehlo sibona ukuthi kuyozalwa nkomoni elizweni laseQatar noma mhlawumbe kodwa-ke lakhona bekungabe kuhle ukuthi siyibone indondo le isale Afrika bekungabe into engabe enhle kakhulu ngoba iyabe iphakamisa i-Afrika yonke ngokwayo.
Umnumzana Difa Dube ulandela ezemidlalo yeFIFA World Cup equtshelwa khona le kweleQatar. Asazike ukuthi iyozala nkomoni. Siziphetheke ngokukhangela imbiko elifake kuFacebook lapha ekhasini lethu kudaba lwezigcebhezana ikolishi lakobulawayo elepoli lithal safuna abantu abagqoka izigcebhezana. Bayathetha abantu lapha kulama-comments amaningi. Kulo Thuba Ncube lapha uthi hayi khona lawa manyala esiwabona egoli la. Ngezinye indlela uNcube uya kuncoma okwenziwe ileli kolishi. Umkhwamamba uthi benza kahle kakhulu lapho. Omunye layo uthi number one. Omunye ukhala ngepatapata lapho uthi le patapata lalo selivaliwe bakithi. Hayi, siyabonga-ke sizishiyeke khonapho ezekuseni likhumbule zikhona ezakusihlwa ezibuya ngesikhathi sika-7:30 kuyabe kuqaleke ezesishona ngo-7 o'clock entamba maphela. Mina lani asidibaneni kweza kusasa ekuseni njalo. Igama lami nguNtungamilinkomo. Nkololokwana kwamatukanduna mukhwezvibuyanana makamu angu.